sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kumpalakazi 2023. Ikama ngontunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje ibandla le Triple C lithi umhlangano walo okudinga usekelo phambeleni kokhetho lwe by election e Country Park obumele wenziwe kusasa uvinjwe ngamapolisa esithi sokulomhlangano wezano PF. Umongameli Mnangagwa wethula amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai owe-COP28 wazitshaya isifuba ngohlelo lokulima ngegachopo esithi solulethele ilizwe inala. Indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu emathebelelenda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le Triple C lithi umhlangano walo okudinga usekelo phambeleni kokhetho lwama-by-elections e-Country Park okumele wenziwe kusasa usuvinjwe ngamapolisa esithi sokulomhlangano wezano PF ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Ozancintisa emele iTriple C kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende umnumzana Pasho Spanda ukusolile kakhulu lokhu ngoba esithi bebephiwe imvumo ngamapolisa phambilini komhlangano wezano PF.
Usimangalise namuhla amapolisa sesibonele sesithi wona kungcono irali yedinyiswe ngoba izano PF ifuna ukwenza eyayo irali.
Usuya kwenziwa nini pho umhlangano wenu?
Kuluma so siyabhoda ngezimota siyabhikisha siyakhankasa siya ebantwini sizalaziswa ilanga lingakatshoni ukuthi sizayenzanela umbuthano.
Njengomuntu oncintisayo odinga ukubuyela esikhundleni lesi kuyini okuthembisa uZulu we-Country Park?
Esikuthembisa abantu yikuthi ngase siye sangena ephalamende sizalwela ukuthi inkululeko, impumelelo, intuthuko ibe ngekaZulu, hhayi ukuthi ibe ngeyabantu abalutshwane njengalokhu esikubonayo ukuthi ilizwe lethu likhwabithwa ngabalutshwane.
Umnumzana Pasho Spanda umela iTriple C kukhetho lokudinga umeli weCountry Park edale lephalamende. Njalo uzancintisana lo mnumzana Arthur Mujeyi owezano PF. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma othi yibo abaqala ukutshela amapolisa ngomhlangano wabo.
Asokuvinjwa umhlangano nxa ufuna ukuyenza uyavuka. Sina sinje sabhuka umhlangano lamapolisa uthi sifuna ukwenza irally ezaba nomsekeli kamongameli khona ngale khathi bakusasa ubaba uChiwenga. Kuyazakala vele ukuthi kona awungeke kwaba le mhlangano emibili endaweni nje. Mina nginje ngangafuna ukwenza umhlangano e-Youth Arena laphana e-Y City Stadium. Kodwa kwasekutholakala ukuthi hayi abe-MDC by that time, MDCA, base bebhukhile labo umhlangano almost eceleni kwaphana ku-venue nale. Amapolisa angibiza athi hayi umhlangano wabo sekumele ukhuphulele phambili ngoba lapha sekuremile umhlangano owe-MDCA. Ngakuzwisisa khonoku ngakhansela wami umhlangano ngafaka umhlangano wami iviki langona elizayo. Yikho vele okwenzakalayo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai owe-COP28 namuhla wazitshaya isifuba ngohlelo lokulima ngogachopo olwefumvuza intwasa esithi lolu hlelo soluletele ilizwe inala. Umnangagwa uthi isivuno seZimbabwe sesikhuphuke okumangalisayo. Umhlangano omunye ungenwe isiphathamandla zenhlanganiso zeZimbabwe esitshiyeneyo kanye lezebandla le-CCC ezigoqela umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulthard. Ukulwisana phakathi kweqembu lakwele Palestine ele Hamas lebutho lakwele Israel kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokuphela kwesivumelwano sokumisa limpi okwesikhatshana. Ele Israel libikwa lihlasele ngamandla kwathi iHamas layo ibikwa ibiphindisela. Kweze mapandleni ugantsha lukahulumende olubona ngezokulima ole Agritex luthi indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3000 ezansi yemandebeleni. Kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 lazo zisengozini yokufa. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mchema wethule umbiko othi iziqindizemangwe bulili magwanda kanele matobo yizwe ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebolilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, egwanda 628, kuthi ematobo khona sekufe ezilikhulu lile majumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu-147, einsiza 144, kuthe Bedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amanani la aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. Umnumzana Obertuma oyisakhamuzi semachiya eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaChuma asekelwe ngusobhuku emashalomushe eGwana North, umnumzana Love Mondlovu.
Njalo la manzi asekho kulindawo, amadamu sokugcwela udaka ungazisithi ziyanathisa inkomo zafika zibanjiwe, so futhi abantu bazilinde bazihambisele lapho ngani wakuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela ematshetsheni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Njengilezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe, zikhelelwe, akukhelelwa amanzi. Ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo, umama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesitshile.
Ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela, hayi indlala inkulu nje labo kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Juma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Isikotho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Inkomo sezibhalelwe emanzini, idama lisela manzi.
Umnumzana Mchema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathebeleni South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Nimele umsakazo weStudio 7 ngisemachiya eKwana North. Albert Ncube.
Ukuhlaziya udaba lokuphela kwenkomo ngendlala lolu sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo yena othi abafuyi kumele baqaphele ngoba le mikhuhlane layo isibahile.
Sokule mkhuhlane embalwa evuke ibhokile lonyaka imkhuhlane njengabo hard water lalokho esiyayisithi January disease. Mina lo engikhulumayo ngomunye wabantu oselahlekelwe yizifuyo ebeziwathola amanzi ziwathola amadlelo kodwa zihlaselwa yimkhuhlane. So kuqakathekile-ke okokuqala ukuthi especially izakhamuzi ezile ndawo lapha amanzi angani asephelile inkomo iyeluswa bakithi. Asingavumele ukuthi inkomo zihambe emadamini esikwaziyo ukuthi aseludaka kuphela and zizabanjwa. Kungangcono sizikotshozele amanzi ngezikotsho zibe kwazi ukuthi sezinatha kwezinye indawo. Enye into izakhamizi ezingayenza ikuqoqa izimali lezi nsuku ukuthi ugebhe umgodi maybe kuyakhosta $1,000. Kodwa inkomo eyodwa kumbe ezimbili ezifayo ziyakubiza leyo $1,000. Kunganjani ukuthi abantu beyizakhamuzi kuqoqa izimali sisembe thina imigodi yethu yokuthi inkomo zethu zithole okokunatha. Yikho kokuqala lokho. Okwesibili, amadlelo asephelile. Kathesi bekule ndawo eziningi ebekulinywe ingqoloyi. Kungenzakala na ukuthi abantu baqoqe izimali bayethenga amahlanga engqoloyi ukuncediswa ukuthi inkomo zabo zithole ukudla. Then emkhuhlaneni, mina umkhankaso wami ukuthi izikhicamfundo zase-veterinary ngazisize bakithi ngoba imkhuhlane eminingi asiyazi lokuthi kuyini. Kabasincede bephakamele phezulu ukuthi indawo esezihlaselwe ngumkhuhlane zazakale kube le ndlela lokuthi senze njani thina njengabalimi. Umumo okhona kathesi kithi abalimi bezifuyo mubi kakhulu eqinisweni.
Bakhona abangazihluphiyo nxa inkomo ingasathanga yagula, abanye kabazihluphi ngokuhlaba inkomo kumbe ukuzidibhisa. Kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ya, yinto mina engibona ngani ingephula inhliziyo kakhulu ukuthi kambe sure ulesifuyo sakho esingakunceda ngemali nxa usufike kwezinye inhlupho. Uyekelelani ukuthi uthenge even injekiseni engabizi more than $20 ukuthi uhlabe inkomo. Nxa kuyikuthi kumbe abadala bayesaba ukuthi well ngingedwa ngeke ngiyikwanise $20, kungaba njani ukuthi siqoqane nini njengabafuyi sithenge imithi inkomo zethu zihlale vele zihlatshiwe kuyo yonke imikhuhlane engavela ngalesi sikhathi. Kambe shuwa indlala ihlala ikhona kodwa sesingalahlekelwa izifuyo zonke ngendaba ye-$20. Ngibona ngani abadala kabahlale phansi siqoqa neni njengabafuyi silungise indaba yokuthi izifuyo zethu sizivikela njani emkhuhlaneni sonke nini.
Ngaphandle komkhuhlane we-January disease inkomo, yiphi eminye imikhuhlane elakho ukuhlasela inkomo abalimi abamele bayicaphele?
Well, kusikhathi esesikiso kathesi sesiya esikhathini sokuthi inkomo zonke kumele zihlatshwe zihlatshelwe umkhuhlane we-lumpy skin. Ngoba usuzaqala i-lumpy skin ibangelwa zimiyane eziphatha igcikwane le-lumpy skin and imiyane lezo ziyavela kathesi ngesikhathi izulu seliqalisile. Then kule mkhuhlane ebangwa imkhaza layo izaqala ukumemetheka. So we are talking about i-hot water, we are talking about i-red water and sikhuluma futhi ngalabathi ngumkhuhlane womkhono lawo uzaqala ukuthi ubahe kathesi labo anthrax. So imithi ikhona yokuvaccinate ikakhulu into ezifana labo lumpy skin o anthrax umkhuhlane womkhono. Kube sokusiba lalo umuthi esithi i-hightet oyiwona oncedayo nxa inkomo sezithe zahlaselwa imikhuhlane njengabo o-hot water labo-red water ukuthi umlimi ahlale layo eduze engabona inkomo ingasamanga kuhle ahlayijove masinya. Yizinto esingazenza ukuthi sivikele izifuyo zethu.
Ezinye izifuyo ezifana labombuzi izimvu zona zinakekelwa njani?
Ikakhulu izimvu lembuzi lazo zilokuhlaselwa umkhuhlane womkhono, zilokuhlaselwa umkhuhlane wentamo esithi thina yi-hot water. And then kube asimkhuhlane kodwa ngalesi sikhathi kuqhakathekile ukuthi abalimi benze lokho esithi deworming ukuthi izifuyo ezingabe sezibumethe amaworms esiswini ayenza ukuthi ukudle ezikudlayo kungasizi lawo siyenze deworming kumbe lokho abadala bathi ukudoza izinto eziqhakathekileyo embuzini ezimvini kanye lasenkomeni and imithi yakhona ikhona iyathengeka kodwa labadala bengakhetha ukuthi behlanganise amasenti bethenge ndawonye bekwazi ukuthi izifuyo bezihlabe zonke.
Umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula umkhankaso wokuvikela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa umhlaba wonke. Sixoxa nonkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngesiphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe abakuxoxileyo.
Ngathandekile ngathi lo ngumnyaka nje obenze manyana elizweni ngendaba zenu ezikuthi kulokhetho kuphela olunye ukhetho kubuyela olunye ukhetho kodwa-ke njengenhlanganiso siyenelisile ukuthi sibambane ngikhuluma nje ngolwesihlanu besilo mhlangano owe-GBV enkulumane hall lapho okade ubanjwe khona ngu-member of parliament u-honorable Desire Moyo kuhlanganisela lezithi siyanqoba lapho i-BOPRA layo ekade iyingxenye yalolu hlelo qakathekisa kumbe ngathi siphakamisa amalanga lawa alandelayo alishumi lasithupha kuhlelo lwe-GBV.
Uhlupho lokuhlukuluzana solunjani kulezi nsuku njalo abathinteka kulo bayabika yini emapholiseni kube lenyathelo elithathwayo?
Hayi, udlakela luyakhuphuka loba nje imfundiso ikhona ama-awarenesses ekhona kugqugquzelwa kukhulunywa kodwa udlakela angiboni ukuthi lumile phakathi kwezindlu ngoba kona okudala kakhulu udlakela lolu yisimo somnotho ukuthi obaba omama sebetshona behlezi ndawoye bengena nto zokwenza kuvuka kubuzwana ukuthi namhlanje siyadlani okuyikho okukalela kona ngoba indindo eminingi kumbe ukuhlukumezwa kwabesifazana okuningi ungakunanzelela kusuka endabeni ezimayelana nezonotho kumbe nezokuphila phakathi kwenu okuyidingeko yemali. Umama ngumuntu olesihle omama basuka bekhangele into eziningi okuyikho kudala ukuthi umama ngesikhathi ehlukumezekile ukuthele ukuthi bilikahle ngiye emthethweni ngendlela emfundiswe ngakona kumbe ngendlela engihlukumezeke ngakona kodwa umuntu ongumama indalo yakhe isikhathi esiningi uthi ma sekufike kulesani igaba nokhandlathesi umthetho ungasekho lula ukuthi ungamangalela umuntu uphinde wesule nje kalula sokususesulela khona emthethwandaba kumbe enkantolo. Ziningi into ezikhangelwa ngomama besintwini ukuthi bazakhangela ukuthi kanti wona umndeni uzangikhangela kanjani abantu abani bazathini ayibe kungcono usekazane ekhona sokuyenza omama beqale bencindezeleke ngaphakathi ngoba umuntu ongumama yena ngokwakhe emdalo wakhe umuntu onesihle nesihlelo.
Embikweni eliyamukelayo njengabakhokheli emphakathini lifumana ukuthi ngabesilisa kumbe abesifazana yini abahlukuluzeka kakhulu?
Lisa ngingathi phakathi kwenani labomama abayi-100 bengaba munye ngoba abantu besilisa basutshwa yikuba nguye nje ukuthi ungubaba yena ngokwakhe uyinhloko yomuzi njalo akukaze kwaba lula ukuthi umuntu ongubaba ehlukumezekile ahambe ayezichaya. Okunye obaba abakhala ngakho yikuthi uma efika emapholiseni e-charge efuna umudaba lwakhe lususa ukuthi uhlukumezwa ngumama indaba yakhe ayiyamu ngeneki njengeka mama ma efika obaba labana ababoni ukudoda bakhe okwenza obaba labo ukuhlukumezeka kwabo kube kunindenezeke kwenza singabi kwazi ukuthi inane lokuhlukumezeka kwabo likhule okunganani ngezizathu zenyelo
abantwana ke
okwabantwana khona kubuhlungu abantwana bayahlukumezeka kodwa behlukumezana imvama bona kakhulu sebehlukumezana bodwa abantwana bethu kasesi ngingathi angazi ukuthi ngingababeka ngibe ngiyasiphi isimo abantwana bethu sebewine bayahlukumezana ezikolo kunje bayachayana bayabulalana izolo nje bezivalwa ungathola ukuthi ningi imikhosi ebekhona sebehlukumezene kodwa okunye ukuhlukumezeka kwabantwana kusuka kwizidakanizo asebeziphatha ngezinga eliphezulu
leyo-ke kuyingxoxolo nkosazana Otilius Vanda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingani tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu siqhubeka siqoqa ngodaba lomthetho omutsha owezomtshato silo nkosikazi Sibusisiwe Bhebhe olwela ilungelo loluntu la ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Chris Gande kuyajabulisa ukuba lapha
ungasitshela ukuthi ubona njani umthetho lo othi wona abesilisa balakho ukuthi bangabhadali amalobolo nxa befuna
ngibona ngani nje ikuqhubekela phambili ngalokho bekuvele kukhona abantu mhlawumbe sebecabanga ukuthi into eyayiphoqelelwa nje ngoba anti besiphile emasikweni isikhathi eside then kwasekubuya umthetho wabelungu lo ukuthi kuyahanjwa ecourt kumbe ema-church kusayinwe amaphepha njalo ke laba kade bengasayinanga amaphepha umthetho wamalobolo yiwadi banciphe especially endabeni zokwabelana kwempahla nxa umuntu esebhubhile sithi ngama-inheritance issues but khathesi nge-New Marriages Act so kukhona lokhu okwama-partnership unions okuncedisayo ku-inheritance issues okutsho ukuthi ilobolo kalisadingakali kangako ukuthi omama bethi ngizalahlekelwa zimpahla kodwa bekuvele kungasi ukuphoqelela ukuthi obaba kumele babhadale ilobolo bekuyikuxwayisa nje ukuthi ngamasiko abantu kuhle ukuthi umuntu alandele isiko lakhe abhadale ilobolo akhuphe okuncane ukuthi khona kwakhiwe ubuhlobo mina ngibone ngani asonto emangalisayo ukuthi abantu kumbe sebengaze baphuma ijumo bajabule bathini ngoba kufana lokuthi uhambe esitolo ufike uthi ufuna ukuthenga isinkwa amnikazi akutshele ukuthi hhayi indleko yesinkwa imali engaka ubusuzonda ukuthi indaba eyimali engako uphume uhambe anti uzahamba uyodinga kwesinye isitolo lapho abathengisa ngendleko leyo wena oyifunayo kuyafana lakha nxa umzali umntana ke ufuna ukuthi ukukhutshe ilobolo laye umntana evuma ukuthi ufuna ukulotsholwa akulanto ongayenza ngoba sungena esitolo sakhe ngumntana khe kule ndlela yakhe yokuthi nofuna ukuthi umntana akhe aphume endlini laye umntana nxa ukuthi uyavuma ukuthi aphume endlini ngelobolo akulanto ozayenza mntu ongubaba kuzamele ukhuphe ilobolo nxa umfuna lowo ntombazana uba abe ngumkakho kodwa nxa uyukuthi ula manye ama-choices ulezinye izitolo zokuyathenga kizo hhayi usuzachiya ke phela uhambe lapho lowo ntombazana mhlawumbe uzavuma ukuthi liyochada ecourt kumbe echurchi kungelabazali involved kungelakukhupha kwakhiwa kobuhlobo lokhu hhayi mbone ngani yikho lapho esingathi kungajajulwa khona mina ngokubona kwami injabulo ngabe iba khona nxa kuwukuthi uhulumende sethe sokulicala ukubhadalisa umuntu ilobolo ngenxa yokuthi mhlawumbe uyakuthengisa umuntu kumbe uyakuthenga umuntu lapho yikho lapho sebengajabula khona bethi hhayi sesifanana umuntu ongumama kula nto engikhuphela yona lo baba laye kula nto akhutshelwa yona ngenxa yokuthi umthetho uyakwalisa lokho ngendlela okumi ngayo khathesi umthetho kawiwalisi njalo umthetho kawuphuqeleli. So kuya ngemuli ngemuli lo muntu ngomuntu ukuthi bona bafuna ukwenza njani.
Ngokubona kwakho akusoze kukhuthaze na abesilisa ukuthi bangabhadali amalobolo?
Njengoba besentshile ngaphambilini, kangiboni umahluko okuzawenza. Njengokuthi umuntu nxa engena esitolo efuna into yalapho, kumele athenge ngentengo ayitsheliweyo. Angeke athi yena hayi yena ufuna ukuthenga ngentengo ethize eyakhe ayifunayo, ngoba yena mhlawumbe isinkwa ule 50 cents noma isinkwa siyidola lokhu esifuna ngaleyo 50 cents, hatshi uzayenza khonokho okufunakalayo. Kunjengokuthi nxa ungumuntu wesitonkeni uzolobola esikhala ngena, usoze ufike ukuthi khona thina esitonkeni senza kanje. Ngakho-ke ngicela ukuthi ngilobole umntana wenu ngendlela yethu esitonkeni, hatshi. Uzafika ucele ini? Uzafika ucele ukwazi amasiko alowo muzi ofuna ukuthatha kiwo, bakuvume ukuthi hayi thina ukuze umntana wethu aphume lapha ekhaya senza kanje kanje. Ngakho-ke angibone obaba bengayala. Nxa kuyukuthi uyamthanda sibili usefuna ukuthi abe ngumkakhe, uzayenza khonokho. When in Rome you do what the Romans do, abalungu batsho njalo. Nxa useRoma wenza okwenziwa ngamaRoma.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, libe losuku oluhle.
Lo ke bekungunkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi kaMasikanda uAndrea Moyo ozibiza njalo ngokuthi isokelihle. Linsizwa idabuka yecholocho komathe.
Ngibingelele amahlabezulu wonke elalele namhlanje. Ingoma yami yokuqala engiyikhuphe ngo-2019 ngihamba noMroza, yokuqala ibi-single track. Ngazophinda i-single track yesibili ngo-2021, yilapho-ke ngisayenza imarketing. Ikanti kulo nyaka lo sifuma ngawo esikuwo ngikhuphe i-EP inengoma eziwu-4.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami noma mhlambe abafisa ukusupporta umculo wami, ngine Facebook page bala uthi Sokelihle. Ngiyavela nginecover ebomvu. Ngiphinde ngitholakale kunenombolo ethi 084-331-5753 izonandawo engitholakala kuzo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amagama engiwashiya kubahlabezulu ukuthi sicela isapoti singabaculi. Ngingakhethi ukuthi umculo muphi owenza luphi uhlobo lomculo, kodwa ngicela kubahlabezulu ukuthi nisixhase, sisapote kakhulu, sinikeze uthando ukuze nabomakhelwane besibone ukuthi ekhaya siyathandiwa, khona sizokhula. Singalijabulela kakhulu uphaso lwenu. Asiyilutho ngaphandle kwenu. Why I lie,
Isoke lihle Andrea Moyo ecula ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.